eLizimbabwe lisungula uhlelo lokuphathisa abalimi abahlaselwe indlala. UMadayiso Mwando usipha lolu daba eseLupane. UMnumzana Thiki Mhletjwa, yena oleminyaka engamatshumi amane lesithupha yokuzalwa, uhleli esenza into efanayo emasimini akhe esigabeni seLupane, sona esaziwa ngezulu eliphansi. Minyaka yonke ulima umumbu, alinde uza kwezulu, kodwa ezithole ehlaba umkhosi lapho engatholanga isivuno azikhangeleleyo ngemva kokusilela kwezulu. UMletjwa uthi lokhu sokuhleli kuyinhlala yenza minyaka yonke. Njengeningi labalimi abancane esigabeni lesi, uMletjwa wayevame ukuthengisa umumbu wakhe lapho ethole isivuno esiningi. Kodwa namhlanje uzithola sokumele athunyezele into ezifana lempuphu ngabantu bakhe abasebenza eGoli. Isigaba seLupane ngesinye esesemandebeleni ngasemzansi kweleZimbabwe, lapho iningi labontanga asebesuke bayadinga imisebenzi kule South Africa leBotswana besiyasebenza endaweni ezinjengamapulazi alima umumbu. Kodwa kukhanya usizo lungabe solufikile oluzaphathisa uMletjwa kanye nabanye abalimi abathelela izilimo zabo ngamanzi ezulu. Ngenyanga ephelileyo, uMongameli Robert Mugabe wasungula uhlelo lokuphathisa abalimi olwe-Food and National Security Policy olukhangelelwe ukulwisa lokuguqula njalo umumo womkhathi kukhona osowutshayise abalimi abathwele nzima amakhanda. Ngenyanga ephelileyo, uMongameli Robert Mugabe wasungula uhlelo lokuphathisa abalimi olwe-Food and National Security Policy olukhangelelwe ukulwisa ukuguquka kumumo womkhathi khona sokutshayise abalimi abathwele gadalala amanzi angekhoyo. Ukusungulwa kwalolu hlelo kuza ngesikhathi eleZimbabwe selicele eleZambia umumbu ofika amathani angu-150,000. Khona izolo eleZimbabwe bekuyilo ebeliphathisa amazwe angasemzansi kwezwekazi le-Afrika eSADC ukudla ngesikhathi ilizwe lingakasunguli uhlelo lokwabiwa kutsha kwamapulazi. UMongameli Mugabe uthi uhlelo lolu olutsha luzalungisisa indlala ebangele ukuqonga kwentengo yokudla okuthiye izizalwane zeZimbabwe zingenelisi ukuthola ukudla okweneleyo. Ngenyanga kaMbimbitho lunyaka, inhlanganiso ye-World Food Programme, i-WFP, yabika ukuthi kulabantu abafika inani elisinganiso se-1.7 million kwele Zimbabwe abazadinga ukuphathiswa ngokudla. Inani leli lisuka 1.3 million ngomnyaka ophelileyo ngemva kokuhluleka kwabalimi abancane ukuthola isivuno esileleyo.